Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlamvu olu-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu olwesithupha.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Benilomunye ujaha khona umtshintshile njengakhona kokufuneka kodwa sehlulekile ukupheni izintokati bezoboleka kini ukuthi ngicela ungincedise mama ngemali engaka ngifuna ukuyathi namagesi yani.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Tamara Chibindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki yokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfo wabo kaSamkeliso lo Atalia asebedlule emhlabeni, Lisinda baphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami laye uSibare labodadewethu ama twin sisters lawo. Lo mna wami isigcino uFred, I'm sure khona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni. then sathandaza. So ngemva komthandazo ngathi singakhuluma ke isibare indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqede isikhathi for mina indoda angisayifuni ngoba isindlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
Usibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku-Westland. Wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqa isofeli laphana waphuma isivalo wabaleka. Washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2. Wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2. Wabe khomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena komakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezichiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphele amandla nje because the sad part is we were all trying to fix things, not like bekuliwa. It was a good meeting, sikhuluma kahle, trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama, okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli acine ekubulala.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kumbe umbhobho kawusale emsebenzini kusefu, kungabuyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni ajiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu. Bese kusithi ngesabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iKhansili yakoBulawayo ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lwezigi. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini i-90%, njalo abantu baledlabuzane lokusebenzisa imali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala osaphethe isikhundla somgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Kunzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le kuthiwa yiziji kumbe kuthiwa yiziji. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagesi kuyehlula. Abanye bazama ukuthenga akutheni befuel bebe kunzima. Asikwazi nokuthi singachika bani ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abalemali zabezingena ngoba amahhovisi kanye wazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwa emafonini. bezabe sibakwe ngathi akuthengeka abaningi bayakhala ngokuthi akuthengeki lefuel iyehluka ukuthenga noba yini kuyehluka ukuthenga kubanto ongayithenga kunzima ngaphandle kokuthi ube-interfee.
Kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki bese behluleka ukuthenga kodwa sebelayo.
Ye benilomunye ujaha khonapha umtshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulele ukuthenga izinto zakhe ubezoboleka kini ukuthi ngicela ingcedise mama ngemali engaka ngifuna ukuyadinga amagreti njani wonke obuyekwa ngekhaya ngisalingisala imali.
Manje yona le imali efunekayo yamagetsi i-US dollar abantu bayayithola yini?
Uyakwazi ukuthi abantu besebejayele ukuthi vele bazithengele ngalo i-US dollar besebejayele noma bebekhona labantu ababenawo amabhondi besebenzisa amabhondi lapho besesijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bond US. Manje khathesi sokuvuka izidi leyo asikwazi ukuthi izidi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebelijayele kubalungela khathesi sebeqala kutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo. Hhayi angingatholo esebhadalile e-City Council lama ngingabhadala e-City Council beslokho silindile ngithi ngizwe lami ukuthi kulabanye asebehambile ngiyokubhadala lami ukuthi kuyavuma yini kuyangiqhubekela nje nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indwendwe mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayesaba ukulahlekela njengakuqala lafana abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo izifundi zemakolijini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbet Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni zigcizelele kuStudio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe leRussia leKazakhstan asesuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza esnow. Kwezemelika, umkhokheli wokholo lwesiMuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesiMuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele-Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ihamasi yinunu liyana esemnyameni, you know, impisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the vaunted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kutshela ukuthi iyehluleka ukuthi keep under control indawo engangeluvefe, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi i-Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger and then mhla ihamasi thwa ichayile khathesi khona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So lawo futhi ama-Palestine abadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama-past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states lawa afunga ukuthi uma ungasem-Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube yisigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abhonjwa nguPutin le e-Ukraine. Ungazukhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda ababe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha khona phana kobo Israel. So i-dynamics zakhona they're pretty curious. UBiden use under pressure ngokuba ngama-election. UBiden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility or balance ongasilohlane njengoTrump. IHamas yachaya and Israel wakuthiwa it has the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza sesibone izibhedlela kwachaya izalo kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe mbuza abanye bakuthi how. Kanti i-response ayifanani le crime liyana eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sekukhanya ingani sekufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezigcwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into okungafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-teleurosis ebangwa yimikhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimikhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimikhaza. Kube sekusiba le mikhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuyivimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Iyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-Ultratet kumbe i-tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lomkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba eziphathelane laba eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi enxa sizwisise ukuthi kati imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali ibe imali eqinileyo. Anti kade sinxa sithumeza lapha sithumeza ama US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise America kumbe sise Britain kumbe singapi ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesisindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesisindo.
Iyo ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani konoku njalo imali yena sozigcinywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungigudile kodwa mina ngokwamazange ngizwele ukuthi ngiphongukubona nje ngama newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali nanso isifakwa ku circulation.
Singathi konoko kuya kusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicasiselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki. Nxa isikumaziki ibisisebenza njani. Iziki lona liyimali eyimali enganani. Liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engela qiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi ke iziki lejekwe ligolide lisebhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Wena ubona ngazani balibamba khonapho kumbe ubele hiko?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linengi okunganani ngoba nxa leli igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu kwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesisindo ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichona njani basalazi be studio 7 lichona njani makiwa ake imputu mise njumlayo zomunye bakithabantu abakhalayo eMatsouth matopo okuhlangana khona eMatsouth ikhezi le mambale bathi kusematshamhlophe kulendlovu esilupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamanti yenqeda abecampfire sicela bephuthume bakithi indlovu sezibuya emakhaya utshani abukho zizadilizela abantu izindlu kakhulu abantu abalezindlu zotshani zingozi kakhulu ematshamhlophe sicela abecampfire baresponde please kakhulu kakhulu zamani ukuthi bancede kakhulu macampfire hambani niyonceda sibili ematshamhlophe ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni
sebesenza izinto ezingela ngqondo amaziki yini izithi sebenze benza izinto ezingela ngqondo ngoba kawusakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana bezimbabwe beright kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla sebehluphele begugile bephelile benje ngeke betshintshe ingqondo labo sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi yikho ubona umuntu okhona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe nanga umgabe wafa ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe since ukwafa umgabe ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe kwahle kwaphela lelo lana sengathi kwafa spoko ihistory yabo imbi kakhulu laba ihistory yabo imbi so history umele vele iyazwe la ngumntwana omncane babi laba abantu laba
studio 7 benjani basakaza abahle esibathandayo house elithandazele sisitshela indaba nje kwazinjalo hayi uhulumende ezanu PF ye ukuchance abantu ngamakhanda senza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezabona abavuma phethi Britain banikeza imali yana ese Britain evalelweyo yasanele phansi ngoma gretesha abavuma kuphelele ekhanda likankomo ayibuwe ifunayo abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu amathishwa abo labo wenza wathatha belahlela kudele
salibonani kwistudio 7 sinjani ngukhosam lo okhulumayo Mr Gumbo ebhinga hayi laba abantu madoda seyeka abathiye mani sesizwile ngokuhlupheka sesizwile ngokuhlala emazweni abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi bona bathi bayabusa bathi sinotonga hayi futhi yashem abalungisi lutho laba bayamotsha wesi abahambe hayi sesikhathele please nqabe sizwa hayi lisiqolele badala thiyani kuyalehlula lokhu
sabebonakale basakaza abahle studio 7 benjani lonke basakaza abathandekayo siyalithanda lonke impili njani na siyaphila mpela okhulumayo engumengizincube lapha odabuka kompana sibili komadlambuzi kompana odabuka komadlambuzi kompana osomagagule kompana edamhomola odabuka kedamati edamhomola ami lesikhalazo sami nesikhalazo sami studio 7 ngani ngasidlulisa umbuzo wami ngicela uhulumende ke siphathise ngokudla mpela eqale kwampane edumbodema yehle siyabona nenswazi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema etengwe siyakhala indlala ihlasela abantu mpela indlala sondla encane yabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa nje lalowo
siyabonga studio 7 kusinika information ye right correct it is labulawa ngu chabangu idoti umuntu chabangu abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva
linjani basakazi ku studio 7 labalaleli mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwananzi elupane emzola 8 bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu kubaholi abasiholayo ngezigaba langezindawo zonke nje ukuba baholise wonke umuntu bangabandlulula imuntu wonke umuntu uyala amba eZimbabwe kunzima lonyaka athole kungabi lomunye okhethululwayo kungabi lomunye obandlululwayo ngiyabonga
lathi siyabonga balaleli bethu balaleli bomsakazi weStudio 7 elisithumele imbono yenu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga uhlelo lwethu lwe-live talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe i-diaspora lapho isihluza khona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.